sidibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe namhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana u-Owen Mthobi Moyo yena ongumlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy masambeni kuye siyezokunenge Owen ngiyakwamukela kuhlelo labatsha ba-4 welcome
hayi nathi siyabonga kakhulu ukukwamukela ehlelweni olwabatsha
hayi siyathaba ukuba lawe The Power Anger Over Joy isihloko lesi sikhuluma ngani
alright The Power Anger Over Joy The Power Anger Over Joy isihloko njengomuntu oyabe eqamba izinto asakela phansi The Power Anger Over Joy so laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba then xa sirele sana sithi The Power Anger Over Joy bese kuba i-subtitle engali kuyibiza ngokuthi PowerPoint title yethu yona In the Valley of Dual Identities The Power kutsho ukuthi amandla njengabantu njengomphakathi siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo lakhonokho sikubiza ngamandla ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla nxa liqhubeka njalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda lokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe ubunguye bakhe
awungitshele-ke mnumzana ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesi fiso sokuloba ugwalo lolu njalo bekunzima na
bekunzima kakhulu ukuthi ngiloba ugwalo lolu ngithethe almost 1 year ngisamanti ukuthi ngize ngiqede ukulubhala ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwamangikho khathana ngisezingeni eliphezulu kwezemfundo ngisezingeni nje eli-A-level so ngaleso sizathu nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emicabangweni kangako kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi xa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngomoya ikhandi ubuye futhi uhlale phansi njani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile yolu gwalo bezizinengi kakhulu okuhlanganisela lele ndaba zemali ukuthi lube solisiba khona ebantwini lupublishe
ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolu
okay ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla kodwa umphakathi wo olamandla ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini ngiyolamandla ikanti-ke kayisuye olamandla aba umphakathi yiwo onjani olamandla ngoba yiwo umphakathi omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu
umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna kumele ayethe
kwabasemazweni siyatholakala kakhulu ku-Amazon bayatype The Power Coma Anger Over Joy ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuthumana lami kufacebook page yami u-Owen Mthobi ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola so bangagcina imali eyabe engange-$30
hayi siyakuzwa umbuzo wami ukugcina bafo uphathelane ngendaba etshiyeneyo njengelizwe sisanda ukulahlekelwa liqhawe umnumzana u-Charles Mungoshi yena owaloba ingwalo eziningi ezitshiyeneyo njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi awungitshela ukuthi imbali kamnumzana uMungoshi isho ukuthini kuwe
okay Charles Mungoshi so ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangako ukuthi ukubhala kuyindlela yokuthiyela i-generation ezayo uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni
Owen Mthobi Moyo umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen
hayi sibongile kakhulu
mthwakazi omuhle kwalelo kwalamuhla abafisa ukuxoxa nami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3 3 asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Hayi, isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Mswakazi omuhle. Bye bye.